Silomkhankaso thina njengamaKristu okucela ukuba bonke abantu jikelele esingathi sikhangele amaZimbabweans abakhona phelizweni lakithi langaphandle ukuba la amalanga alandelayo sisiya ekhethweni lwethu abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe esikhangele ukuthi sonke nxa singakwenza siqalisa ngo-1 o'clock lapho okhona uthatha imizuzu emihlanu ungayi kudla ungayenza ezinye izinto uthandazele ilizwe leZimbabwe kumbe wenze olunye ulutho olutshengisela ukuthi uyalithanda leli lizwe kodwa ikakhulu besikhangelela imithandazo yokuthi ukhetho lwethu lube lokuthula njalo thina sithi sonke singabomakhelwane siyaphilisana ukhetho luzabuya luzayidlula kodwa ke imithandazo yethu kuba abantu beZimbabwe sisale silokhu sibambene njengelizwe lokhu sibambene njengezizala zaleli lizwe njalo besicela ukuba nxa abantu bethandaza ke ngayihola lokuqala nsuku zonke sithandaze udinga abangane udinga abanye abantu ongathandaza labo ubusuposta ke ebulenjini usitshengisela ukuthi belithandaza lingabangane kumbe lisemsebenzini kumbe ngabantwana bezikolo kumbe sikhona emakhaya kumbe ngabafana bayelusayo kumbe ngomama bethatha amanzi ezifuleni kumbe ngabantu abame edolobheni bama bathandaza besifuna ukuthi libe seliposta ke ebulenjini silabo ebulenjini lapho beZimbabwe Christian Alliance esingathi ubhuku bobuso iFacebook silama Twitter ukuthi umuntu angaposta sibe sesitshengisela ilizwe ukuthi siyathandaza sisonke ngiyakhola ke lo mkhankaso uzaqhubuka uye phezulu ngoba sesibonile ukuthi bakhona laba amabhizimisi abanye asebepostile sebekhona abayehlukeneyo ama-journalist sebekhona ade bepost ukuthi hayi besithandaza sikhangelele ukuthi ilizwe lethu libe lokuthi
ungasichasisela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani
ngakho thina siyakhuthaza ukuthi sithandazele ukuthula kulokuthi simelele ukuthi abantu sebexabene abantu sebethayene kulindawo kumbe ngale kungangcono siyenze lokho esithi ukuvikela ukuthi kungenzakali kathesi into ethokozisayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ubecela ukuthi kube lokuthula simzwile upresident Mnangagwa ekhuluma esithi akube nokuthula simzwile labe opposition bonke abe opposition akulalo yedwa esimze sithi kube nokuxabana sokusho ukuthi sonke singamaZimbabweans siyavumelana ukuthi asenzeni ukhetho lethu kube nokuthula ngakho isikhuthazo sethu ukuthi labakhokheli belizwe sibabone lawo bethandaza yona liyani i5 minutes esiyicelile bethandazele ilizwe ukuthi kube lokuthula ngoba kuzakuthaza wonke umuntu ukuze sithandazele ukuthula ngakho-ke siyabonga njalo siyakhola ukuba lo umkhankaso sibizela amaZimbabweans wonke isonto ezadinga ukuthi wenze olunye ulutho yinto nje edinga ukuthi imzuzwane emihlanu ukhumbule ilizwe lakho leZimbabwe ulithandazele inkosi isibusise.